Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 kumpalakazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokusilela kwamandla kagetsi loqhubeka lodlondlobala elizweni.
Ilizwe lethu liqhakaza lokho esikuthi i-democracy. Okutshengisa ukuthi umile omunye unyele uba lombono wakhe ukuthi ufuna ubana into zihambe kanjani. Akulanto embi ngakhona okwakwaliswa.
Sebe kankasa ngamandla eMashonaland West abezanu PF abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale embusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singafika ngo-2028.
Kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazachaywa ngenxa yokuphoza le into kuzanu PF, ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Abaphikisayo bathi asevunyiswa ngenkani amanye amalunga ezanu PF angathakazeleli ukuthi uMnangagwa aqhubeke esembusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi loqhubeka lusiba lubi elizweni njalo endaweni ezinengi zelizwe abakhona okwesikhatshana nje ngelanga. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukuvumile lokhu namuhla esithi imbangela yikwehla kwamanzi edamu leKariba. Wethule amazwi lanamuhla eseHarare ngesikhathi ekhuluma emhlanganweni wokugcina walonyaka owamalunga edale leCabinet. Uthe uhulumende wakhe uzama ngamandla wonke ukulungisisa lolu hlupho. Abantu emadolobheni agoqela eHarare, kobulawayo eVictoria Falls, eGwanda, eGweru, emasingo lamanye achiyeneyo bathi asilela kubi amagetsi kulezinsuku. Kusenjalo sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla lezanu PF abafuna ukuba umongameli Mnangagwa aqhubeke esembusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singenela ngo-2028. Okwamanje amalunga eMashonaland West aqhuba imihlangano ezigabeni ezinengi lapho akhulumisana khona loZulu ngesinqumo esenziwa ngomfufu emhlanganweni weannual People's Conference kobulawayo esokuthi uMnangagwa kumele eqhubeke esembusweni. Kulabanye abangathakazeleli isinqumo lesi kubandla leli abathi uMnangagwa kumele alandele isisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba osesihlalweni lesi akumelanga avotelwe okwehlandla lesithathu kungedlula iminyaka elithumi esembusweni. UMnangagwa ngokwakhe usekubeke kwacaca ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni. Okuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Joseph Chuma okudale lezanu PF Central Committee njalo emela isigaba sephelandaba jabalala edale lePhalamende.
Njoba ngihlala ngisisho, ilizwe lethu liqhakaza lokho esikuthi i-democracy. Okutshengisa ukuthi umile omunye unyele uba lombono wakhe ukuthi ufuna ubana into zihambe kanjani. Akulanto embi ngakhona okwakwaliswa. Umongameli laye wazikhulumela ukuthi hhayi yena usenele ngo-2028 kodwa-ke abanye abantu babathi hhayi bona bafuna ngabe uyaqhubeka. So yimbono yabo osokusele yinto ubona kanti ubona ukwenzeka kanjani ke khona ukuphela kodwa ke uba lembono etshiyene vele kuyavunyelwa ngoba ngithemba uyakwazi ubana likhona eliyiqula kwalaba phakathi we-ZANU PF abangavumelani nakho abanye bavumelani nakho yikho oku-healthy in any organization ulona vele abantu basoze babona ngelisho elifana nayo abasoze bacabanga imicabango efana nayo kuzatshiyana lapha nalaphana osokusala kuphela ukuthi khona senzela kwalotana the majority takes the day kuphela nje
singathi ke ema-Tweveland region lawo bulawayo likwenza nini khonokho kwenzakala kwezindawo
kayisiyo command issue phela le into eyenziwa ngabantu nxa befuna ukuyenza so nxa ubona kungenzakala kusho una abangafuna ukukwenza ngabe bengafuna ukwenza bangakwenza kuba useze bekwenze akukhathalekile njengoba ngisitsho imibono iyashiyana so awungeke wathi una kuzenzakala kumba useze kwenzakala okukhona ukuthi ona labasebenzi besebenze ngoba befuna ukwenza khonokho so lalabo abangakenzi kusho ukuthi hhayi abangafuna ukwenza kumbe ngikhona bezakwenza akwaziwa into ekhona ikumele lokuthi ubonto na kuzaphuma kanjani kuzaqhubeka kanjani
umnumzana Joseph Chuma ukudale le ZANU PF Central Committee njalo umela iphelandaba chabalala edale le parliamente ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 sephinde saxoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele
iZANU PF igcwele lalokho kubizwa ngesilungu kuthiwa i-deception bagudi kukho kakhulu uzakhumbula ukuthi khona e-conference i-resolution le kayizange iphume kakuhle ngoba umnumzana umnangwagwa wayethena akafuni third term ngenxa yokubana ihamba against i-constitution yelizwe kodwa iZANU ngenxa yobukliwi abagcwele ngakho sebehlukumeza lalabo abangavumelani layo indaba ye-third term ngokubona kwami indaba ye-third term kayisiyo ndaba ye-ZANU PF kuphela indaba yokuthi abantu beZimbabwe baphikisane layo ngalokho kuthiwa yi-tooth and nail kufanele sidefende i-constitution yelizwe sesikhathele ngabantu beZANU abazenzela umathanda abangeke baqhubeke besenza umathanda especially ngeconstitution umnangagwa ngahlala abe ngupresident wabo kuzana uPF asilandaba kodwa upresident welizwe eku very clear ngama term amabili wonke umuntu oweZimbabwe kufanele ukudefend including laba abakuzana uPF kufanele bakudefend kodwa ke ngokwazi kwethu aseqalile ke amanyala
yes ngathi kodwa kuyabhedanga ngani konoko baba Mlalazi
impumela yakho ikuthi kuzaba labantu abazakufa kuzaba labantu abazaxotshwa abantu abazachaywa ngenxa yokuopposa le into kuzana uPF ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala iviolence le ingadlulela even externally ngoba ama opposing parties ama civic society bazayiopposa le indaba kuzaqala ukuhlukunyezwa kwabantu so isiphetho sakhona lathi silindile ingqobe isikuyena umnumzana omnangagwa uma engahlaleli izwini lakhe ayistophe hayi kungaba kuhle
umnumzana Fortune Mlalazi ngolandela izombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa
The Voice of America
Uhulumende wakwele Botswana usephike imbiko ethulwe liphephandaba le-Tuesday Grill ethi uMongameli Duma Boko usanda kuphiwa isipho senkomo ezilitshumi ezohlobo lwe-Ankole nguMongameli Emmerson Mnangagwa. Umabhalane omkhulu kaBoko, uNkosikazi Emang Mutapati, uthi iphephandaba leli liqamba amanga aluhlaza ngenjongo yokungcolisa igama likaBoko. Uthi abakunhlanganiso ye-Editors Forum kwele Botswana kumele bethwalise iphepha leli nzima ngoba lisenge ezimithiyo. Kodwa abahleli bephephandaba leli elethulelwa uZulu ebulenjini be-internet bathi kuliqiniso abakukhulumayo. Bathi akumelanga uMutapati owayekhokhela inhlanganiso ye-Editors Forum kwele Botswana abe esethusela abethusele ngoba bona bathapha izindaba ezichisayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba kanye lonobhala omkhulu obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende umnumzana Nick Mangwana ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Sizame njalo ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zesigodlo seZimbabwe kwele Botswana ezingaphendulanga imibuzo esizithumele yona. Ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha sokusondele, abazali bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela abanye abatsha abaziphatha ngayo. Abanye abatsha basebenzisa ikhefu leli ukwenza imidlalo ebizwa ngokuthi ngamavuzu party, lapho abathatha khona izidakamizwa lotshwala, abanye besiya emacansini labantu abanengi ngesikhathi sinye lokunye okuthiyeneyo. Ngomfumfu lonyaka kulabantwana abangamachumi amathathu lasishiyangalombili 38 ababotshwe ePhumula South koBulawayo ngemva kokutholakala bekuvuzu party. Omunye umama wakoBulawayo unkosazana Panashe Mpofu wathola umntanakhe labanye besephathini efana lala mavuzu party ngenyanga edluleyo, wabotshwa esetheswa umlando wokutshaya abantwana kodwa wasekhululwa inkantolo yaphezulu e-High Court kuyona le iviki. Wabotshwa ngemva kokumangalelwa ngomunye umzali esithi umntanakhe katshaywa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lezinye inkokheli zabatsha. Lenye inkokheli yabatsha ekunhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uChris Fundirwa.
Crisis elokisa khona ukuthi ama-youth special around Christmas waba ngumhlambi kazelisile. Wenza baba lisindi, so to speak, baba lisindi, so yenza izinto that may be detrimental kubo. They do ama-sex parties where there is a lot of alcohol and there is a lot of sexual activity and drug abuse, alcohol abuse. So engakutsho mina as a young person ukuthi as young people the only thing esiyabe silayo is cards. And these things like who engage in ama-sex parties, they deprive us of time because it's kind of our game of watch. That means they've already lost time. The reputation of which as a young person. And there's a therapy, there's a tendency to, once they arrest you for such, they release the name. So some of these young people who are going to see you, abanye base university or abanye base high school, you still have a bright future ahead. But once it is a locality, the public side like that, it is completely destroyed your future. So in which we have to think about our future as young people, especially around this time. 3 minutes of enjoyment will pay.
Lokhu kungabe kubangelwa yikuyini?
Ibuyengeka because nxa umuntu eyedwa kunzima ukuthi abe lengqondo enjalo, but lapho abahlangana khona kuba lula ukuthi bebe-decide into engalungile and akula muntu abiza kuthi hayi guys into esiyenzayo leyi I don't think ukuthi izasinceda.
Abazali bona ungathini kubo?
Inkinga yokuthi isidubolo esilalo ayisinto engalungisiswa ngumuntu oyedwa. Indlela engiyibona ingcono yokudila lo dubololo yokuthi ezabazali sibambane. Xa usazi ukuthi ngumzali ule mntwana wakho, umntwana wakho ulabangane, lekushiwo ukuthi wazana nabazali balowo mntwana. Abazali bona bodwa bebambane. Siyabanjalo abantwana labo bayaswela amandla okuthi beyengani cause ngoba besazi ukuthi abazali bethu basikhanyele sonke.
UChris Fundirwa yisiphathamandla senhlanganiso yeZinasu njalo ngosakhulayo wakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Abantu abanengi bathi umnyaka ka-2024 ububathwalise amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi njalo bathi bakhulekela ukuthi isimo siguquke ngomnyaka ozayo. Ungqwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthi athole amanzi aneleyo futhi ahlanzekileyo. Kodwa ukoma komkhathi okuphehlwe isigudumezi se-El Nino kuchiye izigidi lezigidi zabantu emaphandleni lasemadolobheni zingelamanzi. Edolobheni lakoBulawayo udubo loluphoqe umasipala ukuthi atholise izakhamizi amanzi okwelanga elilodwa kuphela ngeviki kulandela ukutsha kwamadamu abalisa eli-apha lelelowancima kanye lelemzingwane. Ngelanga idolobho leli lidinga amanzi angena kumamegalitha alikhulu elilamachuma esithupha lanhlanu 165 megalitres, kodwa umasipala wenelisa ukubomba amamegalitha ngamachuma esitshiyagalolunye 90 megalitres kuphela. Sikhuluma nje abahlali abaningi sebephila ngokukha amanzi ezikotsho lasemthonjeni engavikelekanga okulakho ukubangela imikhuhlane efana lowekholera. Umhlali weLobhengula West unkosikazi Mulabhembela uthi sebelenyanga ezintathu kusiya kwezine bengelamanzi avela kumasipala. Ngokunjalo uthi bakha amanzi agobhoza egangeni lanxa bekunanzelela ukuthi engabagulisa.
Amanzi afika phela phansi ke ume khona after 3 months phela phansi ke ithafi sikha khona phansi.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi zibone kungcono ukuthi zifakise amatanki amakhulu ezindlini ukuze zigcwalise amanzi lapho avulwa khona. Omunye wazo ngunkosikazi Pamela Chidono ohlala elokitshini le-Old Luveve.
Sacina sicabanga ukuthi sifake iJojo even ikosta, kodwa bekungcono lokuvuka sisiye ezibhoraneni siyalayina dinga amanzi sinabantwana futhi.
Umeya wakoBulawayo umnumzana David Coulthard utshele iStudio 7 ukuthi amanzi akhona kwamanje emadamu aleli dolobho ayisilinganiso samachumi amabili lanhlanu kuphela ekhulwini 25%. Uthi kule mizamo eminingi abayenzayo yokulungisisa udubo lwamanzi.
We would like to do an exploratory drill on Nyamandlovu to see if we can deepen those boreholes and widen the diameter.
Sibona kungcono ukuphelisa amagodi enyama endlovu akhifa ukwenzela ukuthi akhiphe amanzi amaningi ngoba sithola amalutshwane kuwo. Sifuna lokuyakha i-glass block dam. Bengisemorokho siyadinga uncedo e-Africa Investment Forum.
Uhlelo lwezambezi Water Project ngolunye lwamacebo abikwa elakho ukuqeda lolu dubo, njalo uhulumende uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani kodwa lusamile okwamanje lolu hlelo ngoba uhulumende engelamali. Abahlali bedolobho leGweru labo bathi bahlutshwa ngamanzi kakhulu lonyaka lobanje amadamu abo abalisa eleGwenoro lele amapongopwe elamanzi aneleyo. Umasipala uthi udubo yekusilela kwamagetsi. Unkosikazi Sikhanyisiwe Lunga uthi abesifazana basengozini yokubanjwa ngamasela kuleli dolobho ngoba behamba imango emide ukuyadinga amanzi.
Indawo abahamba kuzo besiyadinga amanzi isikhatshana, which sokuyingozi especially ebantwini abesifazana, kuyingozi kakhulu.
Usodolobho weGweru umnumzana Mathinshi Voko utshele iStudio 7 ukuthi sebecabanga ukusungula uhlelo lokudonsa amanzi besebenzisa amandla elanga isola njengoba amagetsi ehlala engekho.
We are not pumping very frequent.
Amanzi sesilawo sibili. Okusihluphayo kwamanje ngamagetsi ukuthi sipompe amanzi afike ebantwini. Nxa amagetsi ekhona, senelisa ukupompa 64 megalitres ayenela abantu.
EHarare lakho udubo lwamanzi soluleminyaka lukhona ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukwehluleka kukamasipala ukuwahlambulula ukuze asebenziseke. Lokhu sokuke kwadala umkhuhlane wekholera obulale abantu abaningi eminyakeni edluleyo. Iningi lithi likhulekela ukuthi izulu line kakhulu ligcwalise amadamu emadolobheni ashiyeneyo lasemaphandleni ukuze udubo lwamanzi lube imbali kungenwa nje eminyakeni yomusha ka-2025. Esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlele izig 2 billion athi izasetshenziswa kunhlelo zokwakha amadamu lokutholisa uzulu amanzi ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingungqwele Dube.
Kwenzi phathelane leMelika, amapholisa esabelweni seWisconsin athi asaphenya udaba lomfundi wesifazana oleminyaka elithumi lanhlanu 15 ohlasele esikolo sakhe ngombhobho izolo wadubula wabulala umbalisi oyedwa lomfundi qede wazidubula laye wafa. Abanye abafundi ababili balimele kakubi njalo balaliswe esibhedlela. Izehlakalo zokubulawa kwabafundi ngemibhobho esikolo zivame kakhulu eMelika, futhi imizamo yokwethula umthetho olawula ukuthengwa kwemibhobho ihlala isehlula ngoba akula kuvumelana phakathi kwamalunga edale lephalamende awebandla lamademocrats lelamarepublicans. Sixoxe lomnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe weMelika.
Into leyo vele iyakhathaza eyokuthi abantwana bale access kwimibhobho at their disposal, ngoba i-society esihlala kiyo kathesi ngathiwa kulabantu abaningi abangala stability mentally. So sikubone eMichigan laphana, I think a year ago or some time ago, abazali bethengela umntwana wabo umbhobho when he was declared to be mentally unfit. So konako, it's a very, very sad development. Ngoba ababalisi bahamba esikolweni ukuyoncedisa abantwana bethu ukuthi babe better in life, and uyabungakhangeleli ukuthi umntwana uzabuya lesikhali adubule wena mbalisi lomunye ngantho abayahluphana. Because siyakwazi ukuthi iminyaka yena le ama-teenagers ngathiwa is the range yomntwana yena lo kule development engathiwa ihamba masinya, but akusela abantu surrounding the families abangancedisa ngokuthi babe ngama-outsources for i-frustrations abantwana.
UTrump lebandla lakhe lama-Republicans njengoba sebelawula amadali womabili ephalamende ubona bengafaka umthetho yini ovimba ukuthengwa mahlayana kwemibhobho?
I-gun lobby isupporta uTrump and babe funa ukukhuluma ukuthi kungafakwa imithetho eyokuthi kube lama-background checks lokufaka ama-register okuthi in all the 50 states abantu babekwazi ukuthi umuntu lo selombhobho and he is capable and mentally fit. So khonokho lakho nganto akuyahlupha ukuthi bazatshintsha imithetho, both Democrats and Republicans. Hayi, lokho angikuboni ngoba bagijima nge-Second Amendment ethi yona it is a right ukupossessa isikhali or umbhobho for your defense. And siyabona ama-states amaningi alomthetho othiwa stand your ground. I-stand your ground kuthiwa umuntu engabuya within your personal space lawe ungamhambisa kuNkulunkulu khonapho.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umnyaka ka-2024 ubugcwele inhlupho ezinengi lokunye okulutshwana okuzenze zathaba kancane loba bezikwazi mhlophe ukuthi zihleli elizweni labanikazi. UThuso Khumalo uyalandisa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi udalwa exemption permit kumbe ama-ZEP lubalalise phandle kwengubo umnyaka wonke njengoba aze aphelelwa isikhathi kungacaca ukuthi uhulumende uzawavuselela kumbe hatshi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqakutho Mabena, uthi kube lenjabulo enkulu ngesikhathi uhulumende esengeza isikhathi sala mapemithi.
Lokho kulethe esingathi ngolwasemzini i-relief kulabo abaphethe izincwadi zokuhlala kuleli lizwe leSouth Africa ezibizwa kuthiwa ngamaZimbabwe exemption permit. Yinto esiyibone abantu beZimbabwe begijima kakhulu ngakade beyilandelela kuma-social media platform lakwezinye indawo zokuxhumana.
Kodwa abanye bathi akusizi lutho ukwengeza ngomnyaka owodwa kuphela ngoba ikusasa yabo kwele South Africa isele ilokhu ibuvilibana. Esinye isizalwane seZimbabwe, umnumzana Cosmas Ncube, uthi indlala ebhahileyo ekhaya ibadlise imbuya ngoluthi njengoba izihlobo ekhaya bezikhangelele kubo kuyo yonke into eziyidingayo. Uthi okubaphathe kabi ukuthi phezu kwale indlala uhulumende ubalise ukuthi bathenge inhlanyelo lemvundiso yefertilizer eSouth Africa.
Kumuhulumende ufuna abantu baqhubeke endlaleni ukuze ebekwazi ukuba faka amatomo nxa belamba. Besizwa ngo-9 ebusuku, abantu besithi balweke befike ngo-9 ekuseni basesimalayinini kwezindawo emangwe le abakanikwa. Inhlanyelo yakhona irola ikabuyi le letha inhlanyelo lefertilizer.
Abanye bathi umnyaka ubaphelele nzima ngenxa yemikhankaso eminingi ebibhekiswe ekuthini uxotshwe abokuza. Lokhu kubuye kwengezwa inzondo edalwe ukufa kwabantwana abedlula amathuma amabili ngemva kokuthenga ukudla ezitolo zabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe, umnumzana Gretman Mkhwebo, uthi okubakhathaze kakhulu ukuthi imikhankaso eminingi le ikakhulu kubotshwa kwabantu abasebenza endaweni zokudlela lezindleleni bekungathi ibhekiswe kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-operations ede yenzwa lapha eSouth Africa ubotshwa kwabantu baseZimbabwe bechaywa behlukunyezwa ngenxa yesimo sedala ngezepolitiki ekhaya. Engathi mhlawumbe into ezihanihambe ukuthi kathi why sengathi abantu bakithiwa bahlukunyezwa kakhulu.
Abanye bathi okubephule inhliziyo kakhulu yikuthi ngemva kokuphuma ngobe ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mzwaledi abacabangela ukuthi ubezonda abantu bokuza, kungene omutsha umnumzane Leon Schreiber abathe besathokozile waqala uhlelo lokuzingela abangalamaphepha. Bakhona njalo bathi badaniswe ukwehluleka kukahulumende womanyano ukukhwaza kuzwakale ngenkohlakalo lokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe okungezinye zezinto ezibangela ukuthi abantu babalekele kwele South Africa. Udaba lokwethulwa kwe-ofisi yamapasipoti e-consulate e-Johannesburg lulethe injabulo kwabaningi, kodwa yaphangisa yaphela kwamazolo sekuthiwa ipasipoti eyodwa ibiza amarandi aphosa afike inkulungwane ezinhlanu zamarandi 5,000 rands. Mele Studio 7 e-Johannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Ku Live Talk The Connection namuhla sixoxa ngabasakhulayo abasebenzisa izidakamizwa, ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo kanye lokuya emacansini mahlayana, ikakhulu ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi. Ayike sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udubo lokusilela kwamandla kagesi luqhubeka ludlondlobala elizweni. Sebekhankasa ngamandla eMashonaland West abebandla leZANU PF abathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singafika ngo-2028. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.